udube lezambuzi liyinkinga enkulu kakhulu endaweni yethu. Abantu abaningi abanazambuzi esikhangelele ukuthi uma singathola uncedo lelo ukuthi abantu beyakhelwa izambuzi, kungabe kusize kakhulu. Abantu impela bahamba nzima impela, thola ukuthi okugcina kuletha imikhuhlane, imikhuhlane nale esibhekana nayo manje esihudo esiyibonayo.
Kule mizamo na enziwayo ukuthi kuqedwe udubo lwamanzi kanye lezambuzi olwenzakalayo khona ngapho?
Ye, abantu bazama impela, maybe ukugebha imigodi bezama ukwenzani, but besokusilela kakhulu ebantwini abangenalutho. Siyakhangela kathi abantu abaningi abasebenzi, siyahluphekela izweni leli abasebenzi. So kuba nzima kakhulu ukuthi bethole izimali zokuthi bezigebhele imigodi. So imigodi sigebhwa yilabana abantu abangenemali eningi, kathi siyabe sikhangela ukuthi uhulumende engancedisa endaweni zethu ukuthi maybe ebone ukuthi uyafinyelela ebantwini, ekhangele indawo zakithi ukuthi azilamazi.
Sibona ukuthi lo nyaka izulu alinanga njalo amadamu amaningi angenisanga, lokhu kukhangelelwa ukuthi kungengeza na udubo lolu, njalo yiphi imizamo eliyikhuthaza ukuthi uhulumende ayenze ukuze uqede lolu dubo?
Kathi singakhangela izulu alinanga, amadamu acitshile ngenxa yokuthi vele amadamu ethu wona asegcibelekile ngobuningi. Yagcibeleka nje afuna ukuphandwa. Sikhangela ukuthi uhulumende noma amanye ama-NGOs asincedise ukuthi sithole ukuphandelwa amadamu lawo. La madamu amaningi sibili kungangokuthi ma bengayenza njalo asendaweni ezi-right ukuthi ma bengayenza izifuyo zingathola amanzi. Sizolahlekelwa yinkomo eziningi kakhulu ma sikhangele umnyaka nalo wesikuwo kathe, sizalahlekelwa yinkomo eziningi kakhulu ngenxa yendlala. So nxa uhulumende engangenelela ukuthi ancedise abantu, because inkomo zethu ungakhangela kathi inkomo esendaweni yethu inkomo ezinhle kakhulu. So uma silahlekelwa inkomo ezinjana, ngibona ngani iZimbabwe iyabe ilahlekelwe kakhulu.